Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele u-striker lapho ahlala khona elokitshini lemakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Sportja Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe ikatheter emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwalamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-$130 ebese sidobadobhile lapha lalaphaya. Kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili, sicela abantu bakithi siphathise nini ucoach abe lempilo engconywana abuye le ringini.
U-striker obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa, kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi. Loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wenqindi.
Ngineqiniso lokuthi singawina le into esesiyigangele. Ngiyabuyela mina ekhoneni labafana. Hathi sibe seZimbabwe kuphela. Sizachaphela ngaphandle ikakhulu lina bo yatheli izindaba. Omunye wenu abanye benu sizachaphasiswa bengiphelekezela. Ngiyabonga.
Abanye abadlali baloduma abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababalisa uThamsanqa Dube, yena oke waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight, uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe, kanye noElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanjini.